Yebo. Thokoza Muhlezi. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, uhlelo lokuqala lwayinyaka. Happy New Year, Thokoza Muhle. Igama lami nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Diesel Bajila olwela ilungelo loluntu. Decent Bachelor ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo njani futhi?
Ngiyaphila mfowethu kunjani?
Ah, mina ngiyaphila. Usanda ukusiza abatsha ngokubathola indlela zokuhamba eHarare ukuze bayofaka ama applications abo okuthola umsebenzi. Bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalokho.
Sincedise abantwana nasemathebeleleni lasemigenzi abangu-150 ukuthi basubmite ama applications abo okuba ngo-NSFAS. Iningi labo ngingathi abangu-90 thereabout sebetholile okuthiwa yikuba shortlisted. Yikho abanye bashortlisted ukuthi baza kola ama interviews eHarare. Iningi labo belingelazindlela futhi zokuthi behambe beya eHarare bethola uncedo lolo. Esasikwenzile ukuthi abahlala emakhaya sasihlala sibathumela i-airtime, sibathumela i-data ukuthi benelise ukungena ku-internet besubmit ngoba ama-applications asesubmitwa ku-internet kuphela. So sebebiziwe eHarare bebengelayo futhi imali yokuthi behambe. Sangena ezakhamizini zakoBulawayo, sangena nakwezinye izakhamizi ezisizwelayo ezingasizobantu bakoBulawayo. Zasincedisa abanye bengaphandle kwamazwe tholele izimali zokuthi sigadise abantwana behambe kuma-interview kuHarare, sigadise sibatholele ukudla nxa besendleleni, njalo futhi sibatholele izendawo eziphephileyo ezokuthi balale nxa belindele ukuthola ama-interviews. EHarare besihambe labantwana abangu-23 bangenile ku-interview abangu-20 bakhona, kwaba lezinye imbambeko kwabathathu esisazama ukuthi bancedise kathesi. Kodwa i-20 zabantwana esihambe labo eHarare zonke zingenile through the interview process.
Kulabantu abaningi abangelalo ulwazi oluthile ukuthi application process nisebenza njani. Bengicela ukuthi ubachazisele ukuthi kuhamba njani lokho.
Okwenzakalayo yikuthi kule website ye Ministry of Health, ungathi www.mohwc.co.zw, uzahamba uye ku website yangkhona, ubusufika izakunika i tab ethi e-ness. Ungafika ku e-ness khonapho sekulendlela yokuthi uapply. Izakucela ukuthi ufake imali nge ecocash. Nikho lapho abanye ababeqilwa khona kakhulu ngoba umuntu wayefithi mfakela nini imali kweyami phone. Thina esasibancedisa sabatshela ukuthi hayi akulamali okumele uyisendele umuntu, lathi singe lingasithumeli imali, lizathumela kuhulumende direct. Nxa usuyenzile njalo uza kuya kupheji lesibili, lapho ufika ufake khona ukupasa owakwenzayo esikolo, usufakile konke le namba zakho zesithupha le-address lapho ongabe ufisa ukuthi lokhu uphendulelwe khona. Then upheji elandelayo usuzabhala-ke ukuthi wena ubona ngathi yiziphi izibhedlela obona ngathi ungafundela kizo. Ipheji yokugcina-ke isisiba yileyi etivala lokho kubhalwe lapha uvuma ukuthi kuliqiniso.
Njengoba sebekhona abantu abasebe shortlistiwe, lokhu kusho ukuthini?
Lokhu kusho ukuthi sekumele ukuthi abadala abalisekelayo uhlelo lwenzayo baqalise ukuzikhwathaza ngoba abantwana kuvikela izayo sikhangelele ukuthi bazabizwa kuthiwe bebuye ezibhedlela bezotrayina, bazaye bengela ama-uniform, bazaye bengela amabhuku. Sikhangelele ukuthi kuvikele lezizayo sizabe sesiqalisile ukuzigoqa kwenzela ukuthi abantwana bakithi behambe beyefundela le imisebenzi ngoba siyayidinga njengomphakathi ukuthi belabantwana bakithi abenelisayo ukuthi bakhulumisane labogogo ngezindimi zakithi nxa bebancedisa ezibhedlela lezindaweni zemtholampilo lapho abafikela khona.
Abatsha laba awuhambe labo eHarare libakhethe kanjani?
Thina esikwenzileyo yikuthi sile group yethu yeWhatsapp elabantu esesabancedisayo ukuapply. So from that group abanye bathile bathi mina sengishortlistiwe kuthiwe ngibuye eHarare, angila mali yokuhamba. Wonke umuntu othekithi akanayo imali yokuhamba, sivule indlela yokuthi ancedise.
Abafisa ukuthola usizo lwakho bangakuxhuma kanjani?
Sile WhatsApp number 0773969762. Aba ku social media ibizo ngingu Decent Collins Bajila. Sengadinga futhi lo Michael Mdladla Ndweni, dinge futhi lo Mlungisi Dube.
Hayi, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Nathi siyabonga ngokunjalo.
Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami khona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMyTrip, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwanele kwanamhla, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye-bye!